Ngiyamangalisa ukuthi ubone izwe le-America libuya lingenela endabeni zethu ngapha ngendlela enjalo. Ngoba mina bengibona engazathi lobo sokufanana nokuthi kona usungena emzini womuntu, ngoba wena mhlawumbe uzibona uneziqwanga ezokuthi uyakwazi ukungena lapho ofuna khona. Kukanti-ke akumelanga kube yinto enjalo. Mina bengiqabanga kona babekhangele izinto ababezikhangele ezingakhona okomhlabathi nokunye lokho. Kodwa nxa sebezekhatha njengokuthi kona kati sebethethe unkosikazi katabhile nomntwana kamongameli babafaka khonapho. Lakhe kahle pho abafuna ukujeziswa kuyini njalo kunceda ngani, kusiza njani njengelizwe leZimbabwe. Sokubhekisa nje ukuthi hayi ngabathi nje abafuna ukujengisela iziqhwala zabo phezu kwabanye abantu.
IMelika Baba Chuma ithi abantu laba baphatheka kumisebenzi yenkohlakalo yikho nje befakwe kuzijeziso lezi, ikakhulu kuthiwa badlelana loBaba uTagwireyi. IMelika ethi ngumuntu okhohlakeleyo kakhulu.
Umnumzane uTagwireyi siye sambona yabona ekugraduation ceremony esolusi university echasisa uhamba wakhe ikampani ubana yaqala njani njalo ngowakho umnyaka ngangake phambanisi ngiyabona wathi ngo-2001 ne-2003 ekhula waze wafaka indlu yakhe wathengisa indlu yakhe ukuthi akhulisele ibhizinisi yakhe wakhulekeya phambili. Mina bengicabanga ukuthi kona abantu abanjenge-America ekhuluma nge-democracy njalo lokuthi umuntu nxa ethiwa wona uwomile uqala ahambise emthethwandaba andibana ukuthi uyosuba yiwomile but umuntu uyaprecharge kena afake kuhle phambi komthethwandaba. Pho bona nxabe ngiyakhuluma ngokuthi bona odabreyi labona labo unkosikazi wakhe labo bayenza i-corruption eyinto esingakayiboni thina laba, ngoba even ama-court ethu asike lotawona e-court esikayo yamtry agenezi yambamba ukuthi yenze ulutho olubi.
Ungathi izijeziso lezo kwengezwa kwazo kuthiya imizamo yeZimbabwe leMelika zokuthi zivuselele ubudlelwano ingapi?
Uyalimaza kakhulu sibili, ngoba angiyabona umongameli welizwe uthethe isinqumo sokuthi kona iZimbabwe izaba umngami wamazwe wonke, ayifuni ukuthi ibe nesitha nitshela sinye. Yikho ubona ethethe uhlelo lalolo lokuthi kona engage and re-engage. Xa ngithi engage sithi abanye mhlawumbe bethi ngazalani labo sidinge ubudlelwane labo. I-re-engagement ilabo ebenzele sizalana labo kodwa sakuthi sesingasazwanani. So sifuna ukuthi sibuyele bakithi mayoyo asikhumene umlotha sibuyele sisizwane njalo njengakhulumile sikwenza makuqala. Manje pho laba sebetengisa-ke lobana sithi ngesingizi i-big brother mentality yokukhuluma nje ibhuli inolobonobana nje ukuthi kona ufuna ukuhlukumeza njeti utengisele kona wena ulamandla ukuthi ungayenza ngitsho layo lalayini oyithandayo.